Ikhomle elinda zilibe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka namhla njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano unobhala jikelele weqembu layelinda Morgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlolisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
Okwenzeke kube lama-delays kangaka asikangutholi kangaka, however yokuseyimkhoke osokusicacela kathile. Asebesitshele khona ukuthi bona bebekhangelela ukuthi aluba singatshengisela imali zethu indlela ezisebenzisa ngazo, sizitshengisela ngama-currency zonke ngoba athe sesibabule multi-currency. Kodwa-ke official transactions are actually done RTGS. So ngalokho bathe sebesebenzisela futhi abasebenza ukuthi hayi, kodwa zikhona futhi imali zaphesheya ebezisebenza mhlawumbe sebebuyele khonapho ukuthi bekuhlela futhi nemali zaphesheya ngoba lapha bekuhlele ngemali zaceleliswa.
Ubekezela ngoma ilunga leqembu layo lendaza okuthiwa yi-life member ngesilungu ukuthi isizathu abasiphiweyo basizwile, kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kwele Zimbabwe.
Yeah, it's not about not our questions isimene esihle ngokuexplain abao bathe kube lama technicalities in terms of the presentation. Although nje i-reasoning yakhona ibe poor ngoba phela i-multi-currency system yaqalisa kudala ngo-2009. Khathesi we're looking as a finance person by right, we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Intatheli izindaba yezemidlalo umuzi wethu Hadebe uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembu layo lendaza lingenelisi ukuphakulela amalunga alo isimo sesikhwama, kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyenze abantu abangile ukuba kukhona ukutshaya amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibone ngathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi behle bekhuluma ukuthi akula ma-financial, bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM. Abesebuya ke yena u-treasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kangilawo ngesizathu lesi. Amalunga ke e-Islander ebese siba nokukhuluma ngalokho akuthileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana u-former chairman lo osengu-board member uPeter Dube ahlaqalise ngokuxolisa ukubana kusoke kwaba la ma-financials. Bona yikho kubele phutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano, kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye iy'ndaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi uJoel Luphahla, yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kwisigaba se-Premier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanjini.